Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Bona mukela kweze kuseni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kulwezi 2023 muntunga milinkumo. Ezihamba phambili. Isigodlo seMelika eZimbabwe lesomanyano weEuropean Union sezisole ukuhlukuluzwa kwamalunga ebandla eliphikisayo kulandela ukuthunjwa kwelunga leTRIPC umnumzana Dakudzwa Ngaziwure. Abalwela amalungelo bathi iSADC kumele iphathe udaba lokhetho olusanda kuqhutshwa eZimbabwe kanye lokuhlukuluzwa kwabantu emhlanganweni wayo e-Angola kusasa. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lokuvikela intatheli zindaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigodlo seMelika eZimbabwe lese-European Union zithi zikhathazeke kakhulu ngokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla eliphikisayo eZimbabwe kulandela ukuthunjwa lokutshaywa kwelunga le-TRIPC umnumzana Dakudzwa Ngaziwure ngolwesithathu. UNgaziwure uthunjwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO ubamtshaya walimala kakubi. Kumbiko esiwethule enkundleni ye-X iyona ebisaziwa ngokuthi Twitter, isigodlo seMelika sithe eZimbabwe kumele lihloniphe amalungelo kaZulu. Isigodlo se-European Union laso sithe udaba lolu kumele luphenywe njalo kubotshwe labo abathumbe uNgaziwure. Sixoxele ohlaziya izombusazwe futhi ekhokela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Umbiko lo weMelika muhle kakhulu ngokuba wonke amazwe omhlaba afanele azwakalise ukuthukuthela ukuzonda kwabo ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukwephulwa kwamalungelo abantu, ukwethuselwa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu okulokhe kuqhubeke njalo lanxa sekudlule ukhetho abantu babelokhe besethuselwa njalo nje, kuyinto embi kakhulu leyo. Ngakho-ke lokhu okuthiwa yiMelika kumele wonke amazwe omhlaba kukhulume, kungabi kona okwenzakala abantu bazithulele, ngoba kuyona zonke izinto kuyenza ukuthi laba benza ububi bakhuthalele ukwenza ububi bazizwe bevikelekile lapho besenza ububi. Ngakho ke kumele kukhulunywe kuso sonke isikhathi izinto ezinje nxa zisenzeka. Ngakho ke iMelika yenze kahle ngokuthi ikhulume khona lokhu kusole kakhulu ukuthi hayibo ngalendlela isonto eqondileyo lizwe kalibuso ngendlela eqondileyo.
Amapolisa Ncube athi akazi lutho ngalolu daba, kula muntu ovule icala kumbe obuye wazomanga lokuthi uthunjiwe kumbe kulomuntu othunjiweyo. Ngokunjalo athi kula muntu osebotshiwe ngoba akalacala elivuliweyo. Kodwa lanxa kunjalo athi asezama ukukhulumisana laye uNgaziwure azwe ukuthi kuhambe njani. Ungathini ngendlela amapolisa aphethe ngayo lolu daba?
Amapolisa kafanele angalinde esepolice station athi silinde ireport, afanele aye lapho okulalabo khona abalimeleyo, afanele avakatshele abantu abalolwazi lokuthi kuhambe njani bayethatha leso statement. Kanti ke njalo laba okuthiwa benze lobo bubi esibabona bethwele izikhali bayabonakala njalo lapha amapicture abo kuma video, so asonto enzima kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bayisukumele, kodwa bamadolo nzima kabafuna ukuthi basukume ngoba indaba yepolitiki indaba eyazakalayo ukuthi izathinta abantu abalamandla kakhulu ngakho ke akumangalisi lokho esikubonayo kungokunye kwalokho esihlala sikutsho ukuthi umthetho uphathwa ngendlela engafaniyo okuthiwa iselective application of the law kusiya ngokuthi umuntu osemaqenjeni aphikisayo kumbukeli busayo abaphathwa ngendlela efanayo ngakho ke lokho kuyinto embi kakhulu engafanelanga ivumeleke elizweni yephula amalungelo abantu yephula iconstitution yelizwe yephula njalo izivumelano zomhlaba iZimbabwe eyazisayinayo
iZimbabwe siyazi ukuthi ibiphakathi kwemizamo yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe afana leBrithani leMelika ungathi ukuthunjwa kwabantu lokuhlukuluzwa kwabo lokhu kuba lomthelela bani kuleyo mizamo yokuvuselela ubudlelwano
Nga kusaqhubeka ukwephulwa kwamalungelo abantu njengalokho sikubona kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe libe lobudlelwano obuhle labanye amazwe kakhulu amazwe njengabo Britain or America or EU abakwenza kucace ukuthi kabasoze badlelane leZimbabwe nxa isephula amalungelo abantu ingalandela umthetho ingahloniphi iconstitution ngakho ke nxa kuyabe kulokho kuqhubeka kusiya phambili khona lokho konke lokho abakuzamayo abakahulumende weZimbabwe ukuthi bakhama bholoho okudlelana kangcono labanye amazwe abanzima kusoze kube lezithelo kuzaphelele emoyeni
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso ye National Consumer Rights Association Abalwela amalungelo oluntu sebekhudaze umanyano weSADC ukuthi ukhulumisane ngodaba lokhetho olusanda kudlula eZimbabwe kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu emhlanganweni wawo ozaqhutshelwa eAngola kusasa kulandela ukuthunjwa kwelunga leTRIPC umnumzana Takudzwa Nkaziwore Umhlangano lo uqale ngolwesibili uqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kodwa awusaphelanga ngoba imitshina ebisetshenziswa ibingasebenzi kuhle. ISADC yona elequla elanquma ukuthi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngemfanelo ithi izaqedisa lomhlangano kusasa ngokukhuluma ngendaba eziphathelane lombuso okhululekileyo ezansi ye-Afrika. Abakhokheli bamazwe eSADC abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomathupha. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Eqinisweni iSADC bekufanele ilukhangele kakhulu udaba lweZimbabwe ngoba aluseyilo daba lweZimbabwe. Kodwa soludaba lweSADC abantu beZimbabwe babulawa emazweni anjenge South Africa abantu beZimbabwe ngodubo oluseZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke bagcwele the entire SADC Namibia Botswana Lesotho so mbona ngazathi akuseyilo daba lweZimbabwe kodwa sokuluhlupho lweSADC Daily ungalalela kuyabe kukhulunywa ngama foreigners and ama foreigners okukhulunywa ngawo ngama Zimbabweans sibonile izenophobia so uMisadaki ikhetha ukungakhuluma udaba lweZimbabwe ikhetha ukungakhangeli ukhetho ukuthi lwabanjwa kanjani abantu beZimbabwe basengozini ngoba ilizwe kalibuswa kuhle amalungelo oluntu kahlonitshwa umnotho kaumanga kahle babaleka bazaqhubeka bebulawa ngaphandle kwelizwe so kutsho ukuthi iSADC yabisehlulekile kanisakwazi ukuthi ma iSADC siyehlulekile kuyabe sokusitsho ukuthi umbani okufuze kukhangele kodwa kuyabe kusitsho ukuthi njengabantu abansundu siyehluleka ukuthi sibe ngabafowabo abaqinisekileyo ngoba ngabe iSADC ingabantu abangabantu beabansundu abathi bangabafowabo babantu abaseZimbabwe bekufuze betshele abantu lalo babengathonga ukuthi akube lokhetho lutsha kodwa bekufuze ukuthi sahamba sakhangela ukhetho kunenye okungaphumanga ngendlela ukhetho okufuze lubanjwe ngayo bantu base Zimbabwe, uhulumende we Zimbabwe khamandile lungisa lokhu lalokhu. Kodwa uma beza kutshaya indiva, kuzabe kubonisa ukubana abantu be Zimbabwe bazintandane, intandane ezingasela bafowabo, ezingasela bomalumabo, bayibo bodwa isadaki isikhethe ukuthi ibe njengalezi nyamazana ezidla igazi labantu ngoba kuyabo sokubonisa ukuthi kukhona abakuzuzayo ngeZimbabwe lohulumende logangileyo.
Iqula lesadaki elahlola ukhetho lweZimbabwe efuzwayo sabona liphumela egcekeni lisithi hayi ukhetho kaloqhutshanga kuhle. Kodwa abaholi bamazwe aseAfrika abagoqela umgcini sihlalo walinhlanganiso ongumongameli weAngola uRamaphosa labanye sesibabonile bephuma egcekeni besenzela umnanga kwaamhlophe. Umongameli weAngola yena ongumgcini sihlalo njalo weSADC simbone emhlanganweni owenziwe ngolwesibili sithi hayi ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kuhle kulandelwa intando kaZulu, umbuso wentando kaZulu esingathi idemokhrasi. Indaba abaholi balinhlanganiso bekhanya bengavumelani lequla elahlola ukhetho okuliqula leSADC elathi hayi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Eqinisweni isadaki ingumzimba ophikisanayo ngoba uma yathumela iqula ukubana lizokhangela ukhetho iphinde yona yodwa ibe yiyo futhi echayela lo okhona osesihlalweni ayihlombe ngemva kokubana ababe bathumele ukubana bezokhangela ukhetho bethe ukhetho leZimbabwe alubanjwanga kahle. Kuyadanisa, kuyinto ebonisa ukubana either abantu ababe bathumelile baphikisana labo bona babe ngekho kumbeni kuyabonisa ukubana njengoba kule nketho ezenzakalayo kwamanye amazwe batsho ukuthi bona bazavikelana njengabantu abasezihlalweni kugangwa kusephulwa ilungelo loluntu kutshontshwa ukhetho. Kodwa alubana babethe bona ababathumeleyo ngabantu ababathembileyo ababahloniphayo bekufuze bebonise ukubana i-report eyakhitshwa i-commission yayi-observer ukhetho bebe yinto abayithatha serious bekukhangelwe serious ngoba abantu beZimbabwe bale mbuzo eminingi ukubana njengoba kwaba kanje akusikho kubonisa ukubana yikho ababe kukhangelele kubonisani ngesadaki.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. EZimbabwe izolo limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqhakathekisa ukuvikela intathelizindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. UMavis Gama uyalandisa.
Embikweni wabo wokunanza leli langa, abenhlanganiso elwela ilungelo lentathelizindaba eZimbabwe Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, bathi kungumthwalo weziphathamandla ogoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intathelizindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Umqondisi weMISA Zimbabwe uThabani Moyo yena ugxile kakhulu ekuthini imithetho yeZimbabwe kumele icace ekuvikeleni intathelizindaba.
This is because over this period from beginning of year to where we are, we have seen a reduction in the number of journalists being targeted by the police specifically and uniformed services compared to any other year.
URashid Mukundu wenhlanganiso ye International Media Support uthi ukuvikelwa kwentathelizindaba kuqakathekile kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi kuphuma imibiko yentathelizindaba ezilahlekelwa imphefumulo zisemsebenzini ezithapha izindaba endaweni ezilempi enjengeye Israel leqembu ele Hamas lakwele Palestine.
Even here in Zimbabwe, we have had journalists being harassed, being barred from covering State House, being barred from covering senior government officials.
Lokho kugcizelelwe ngomunye wabaphatheke kwezokulwela umbuso wentando kaZulu, uMnumzana Charles Nyoni.
kakhulukazi sikhangelana lohulumende waseZimbabwe onguye vele ongaqakathekisi umsebenzi wabantatheli bezindaba njalo ohlukumezayo kanye nokubopha nokutshaya abantatheli bezindaba njalo nxa bephakathi kwama-demonstrations kube bephakathi kokwenza umsebenzi wabo bethatha izindaba zabo kungaselani ukuthi bagqoke izinto ezikangisayo ukuthi bazintatheli izindaba uhulumende wethu vele kabaqakathekelisi njalo uyababambezelela nabantu bekhanywa labo sebetshawa ngamapholisa kumbe sebejikezelwa amanzi ababayo namathiye gasi.
Unyoni ukhuthaza ukuba uhulumende engapheleli ekukhulumeni ngokuqakatheka kokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile kodwa athathe amanyathelo aqinileyo ukujezisa labo abahlukumeza intatheli izindaba lapho zisebenza.
Njengelanga eliqakathekileyo eloku elabantatheli bezindaba kuqakathekile lakho ukuthi iZimbabwe ibe ngamanye amazwe aqakathekisa abantatheli bezindaba njengoba bengabantu abayenza umsebenzi omkhulu kakhulu owenza ukuthi imibiko ihambe kahle njalo iyazakale ukuthi kuyini okwenzakalayo njengoba sibona la uhulumende nxa efuna ukuthi akhulume noZulu usebenzisa thina abantatheli izindaba.
Ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo unobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko elizweni umnumzana Nick Mangwana ngesikhathi lolu daba lulotshwa ukuthi sizwe icele likahulumende phezu kwalolu suku. Ubengalusabeli locingo lwakhe uMangwana. Abehofisi yommeli welemelika eZimbabwe bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku lwe-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists besithi ilizwe labo lizimisele ukubona ukuthi intatheli izindaba zisebenza zikhululekile emhlabeni wonke jikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende emhlabeni jikelele ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentatheli izindaba ukuhlukunyezwa kwazo kanye lodlakela oluqondiswe kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Sikhangele okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umphathintambo obana ngendaba zezisebenzi umnumzana July Moyo usethembise ukuthi uhulumende uzabhadala izisebenzi zakhe imali yebhonasi kusikhatshana esilandelayo. I-Herald ithi kusukela ngomnyaka ozayo umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza imihlangano emibili ngomnyaka eyokucubungula ukuthi amakhansili asebenza kuhle na. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Salbonani, salbonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sondoko. Basakazi, ikhona enye into esengayinakayo. Ungabona umuntu engena kuStudio 7 eloke encoma uchaba ngathi inhlinto yenzwa ngichaba ngolophugene. Kuyabe kuwumuntu we-MRP or umuntu we-ZANPF. Ungabona nje umuntu engena esisho njalo ethi hayi right into yenziwa ngochabango, hayi kebe umuntu we-MRP lo muntu we-ZANPF. Ngoba i-MRP siyabona abantu bayi-reject. Manje sizama ngayo yonke indlela ukuthi yenzele umona i-CCC. So ngoba mabe sithi bona hayi uchabango ufaka abantu bendawo. Abantu bendawo yipi? Ngoba siyabona uChris Dubeko le abebhingi uyabakhipha, amaNdebelo Stalo Sisiziwe uyabakhipha bonke, akakhiphanga amashona, akulashona alirikholayo. Akulashona alirikholayo abantu bakithi. Ngapha kubo Mat South umuntu wendawo amkhipha. So ungabona umuntu nje lokho encoma ethi hayi into iright into yenziwa ngichaba ngumuntu emthokazi Republic Party, umuntu wezana. Thina siyazibuza futhi abantu be-MRP ukuthi kade waye bengabi busy ngendaba zabo. Ngoba siyabona umqondisi wangena 2014 but failing even to get ikhansela nje iwani ukuthi abantu babona into yabayikho. So sizama ukuthi hayi uchaba inyoni ngazindize kodwa izogcina ihleli phansi. Yeah, ngoba naye ulokhuzeni intongubani lo unkala wayembuluza but at the end of the day wafe yinja. Injalo izani yakusebenzisa from there kulaxa. Ngiyabonga.
sanibonani basakazi bestudio 7 ngamangazo ukuthi bakhona abantu abasase nokukholelwa ukuthi abantu abafana nabo Chabang nabo Phuket bakhona into abazoyilungisa ayikho into abazoyilungisa labana abantu basemsebenzini bayenza lokho abakuholelayo ngoba vele bayabenefita bona kulo hulumende okhona uhulumende ongumcindezeli khumbulani uPhuket bezikhulumele sikamakhupha kurikholwa ama-MPs e-MDC Alliance bayiqedi MDC Alliance sikhuluma manje akusekhona into ukuthi MDC Alliance iphelile ngayo uPhuket manje usehamba losongezo sebefuna futhi ukwenza same thing abayenza ku-MDC Alliance bazoyenza ku-CCC so manje lina licabanga ukuthi ikhona into abazoyilungisa bukanini nje fundanini ukuthi lo muntu ayikho into oyilungisayo okwakhe yokudiliza ngoba yena ufuna ukuthi isimo esikhona siqhubeke sinje ngoba benefita kulo hulumento so ayikho into abazoyilungisa liyazikhohlisa nje imali ethi kukhona into abazoyilungisa kulungiswa lutho la ngoba bona bafuna ukuqhubeka kube bebenefita ngoba bebenefita vele kulo hulumento omcindezeli.
Yes, alibonani Studio 7 abalaleli ngezindawo ngezindawo. Ya ngunhlanhla lo khuluma umfana wasenkayi. Eh mina indaba cha ngabe phuma abaphume bebuye bezesebenza emazweni achiyeneyo. Ngabe khona abaphume sibe ngobunengi siyezwa ukuthi abaphuma sibili abaphume bezesebenza. EZimbabwe kuhlaleka ekhaya kuhlaleka isimo sibi. Isimo sibi sibi imsebenza ayikho laphana siwomile. So ababuya abafowethu labo sisi bezencenga ngaphandle. So lo ngobe siqoqe libalaye ngoba iningi labo abakithi iba bathuya apha eGoli begange so abaningi besitshona sibabhekile abafana abancane osisi abancane bayatshona ngendlela ukuthi babesuka mebengalawanga kahle emakhaya cela umntwana ngayigadi imoto esize eGoli limlaye kancane imtshele lapho yakhona efike ezinuka amakhwapha la ehloniphe esebenze kahle ngoba ngapha emazweni noma kunzima kodwa kuba ngcono kulakithi yithi kunzima wesi ngoba vele ithi imisebenzi ayitholakali so ngapha kungcono siyathola khona kokuncane noma besibiza ngamagweregwera ngeke sibiyele emuva vele ngoba emuva kuhambeki sizobuyela sokurayithi hhayi okwamanje manje sizoba sincenga khonapha loba besithuka sizoba silandela khonokho abakutshoyo bona abanikazi bamazwe kodwa laba abatsha ngabe ngene emazweni babuye besebenze kuphela abebuye belayiwe ngoba abaningi befike beganga uzokhanga ngapha kumoshakele ngoweZimbabwe ngapha kumoshakele ngoweZimbabwe so bakithi siyacela bebuye sibeda bebuye kahle umuntu efike esebenze lapha kube right siyabonga
Studio 7 Studio 7 linjani bahlonipheka bahle siyabonga kakhulu ukungena ehlelweni thina into esifisa ingathi sadiki ingasenzela yona kangcono sifisa ingathi sadiki ingayenza kube lama rerun siphinde futhi ukuvotwa kanja yona nje into esifisa ukuthi maybe yona into engasisiza lapha ngoba makunje ayikho vele into engenzeka siyafisa mpela ukuthi ngathi bengezwa amazwi ethu bethi thina sibuye sivote futhi ngokwesifiso sethu sifisa ukuthi ingathi kungaba ngamapattern la yithu izan PF ne CCC kube yizo ezicontester ngoba manje lokho okunye okungamaphathi okuningi okunjengabo Chabang babonisa ukuthi bathinye izan PF sebezozama nje ukuthi bephazamise ogogo labo begcine bengasazi ogogo ukuthi bavotele bani lapho boChabang kanti ma kuukuthi efuna ukuvula iphathi wayengavula yakhe iphathi and bekele futhi lokho ukuthi ma bevula iphathi bayivula ngenye iphathi ekhona njengaloko okwenziwa abomtambala kwakuyi-MDC sokungu-MDC Tsvangirai sokuyi-MDC 2 bezodisturb abantu so please oChabang sicela ukuthi ingathi kube bayezwa lokho kuyinto ma ukuthi bethunywe iZANU-PF bezihambele bona ngapha kuZANU-PF ngoba sesikhathele thina ngala abantu abangafuni ukuba ngontando kayiphikiswa bakubona khonapho ukuthi vele ama-elections arikho abantu bebhekile so angazi ukuthi sadikina isahlaleleni ukuthi ilinde into ezifana nalezi fine isize ikizwela abantu bakithi yaseZimbabwe nakho manje abantu bagcwele banekhorela ikhorela le ikhozwa yiyo futhi iringi phathi ngokuhlupheka kwabantu
Studio 7, Studio 7, bingelele, mpingelele. Hayi mina umbuzo uyaboza lapho buza kuwosha bangu luphugeni ukuthi kanti ma bethi bafuna umphakazi azibuse nguphi umthwazi ngoba labo Australios siziwa kuyachaza nje izibongo zabo ukuthi ngiza kwamthwakazi osibanda labo abarikholayo ngabakuphi kanti akaca acace phela asho ukuthi ufuneka amanguni afana nesakhe isibongo na nalabo abathi uright abacace ukuthi uright ngani ngoba phela ukhunywa ngomuntu wemaswingo imaswingo yini yonke erikholweni
awucabango laba labo phungayo laba mbhetha ngiphungayo nambani ayi idodi zabantu ngasomandebele la and ngabantu abasebenza lezane PF but all this will come to naught akulamuntu uchamisa is popular konke abafuna ukukhuluma ukuthi hey uchamisa wafaka abantu bangamanga oda lawo they want to be used by Zanu PF and they belong to the dustbin and sizabalahlela khona abakwazi lapho siya khona thina siyakude ngendaba leyo and Zimbabwe will be free again.
Lawo bekungamazwi eno linabalaleli beStudio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Kube lokuhlehla okukhulu ekuhlonipheni umbuso wentando kaZulu eSahel, okuhlanganisela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngamabutho eMali, eGuinea, eBurkina Faso kanye laseNiger. Kunenge okubangela ukungahlaliseki kwezombusazwe eSahel, kutsho umsekeli kanobhala weMelika obona ngendaba zaseAfrika uMoli P. esipha ubufakazi phambi kwePhalamende yeMelika kusikhatshana esedluleyo. Isizathu esikhulu ngumbuso obuthakathaka. Wonke amazwe lapho amabutho ahluthune khona intambo zombuso, amasotsha aseke enza okufanayo esikhathini esedluleyo, kutsho uP. Ohulumende abaningi abagenquliweyo bebesenza imisebenzi yenkohlakalo, besehluleka ukunakekela abantu futhi bengawuhloniphi umbuso wentando kaZulu ngokufuna ukubusa ngokunaphakade, kanti njalo bebengawahloniphi amalungelo kaZulu. Izenzo ezinjalo zavivinya umbono wokuthi umbuso wentando yeningi uhamba phambili. Ubudlova obenziwa yi-Islamic State kanye logatsha lwe-Al-Qaeda olwaziwa ngokuthi JNIM kanye lamaqembu ezikliwi kufake incindezi engapheliyo kubohulumende lezakhamizi, kutsho uP. Ababusi bamabutho bathi ukwehluleka kombuso wentando kaZulu yikho okwenza bahluthune umbuso kubohulumende. Kodwa ababusi laba abayithuthukisi impilo yomphakathi, ugcizelele uP. Eqinisweni, ukubusa kwamabutho kuthiya abantu bempofu futhi bengavikelekanga. Inani labafileyo ngenxa yodlame lwezepolitiki lenyuke nge-150% eMali, le-77% eBurkina Faso ngo-2022. Udlame olubhekiswe kuZulu waseMali lukhwele nge-38% lonyaka. Cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yalezi zehlakalo zenziwa ngamasotsha aseMali kumbe iWagner Group. Izehlakalo zodlakela eNiger zenyuke nge-42% ngenyanga eyalandela ukuhluthunwa kombuso. Elemelika likhuthaza ukubuyiselwa kwentambo zombuso ezandleni zabohulumende abakhethwe nguZulu emhlubulweni lo, kutsho uP. Kudaba lwaseNiger, sisebenzisana le-ECOWAS, i-African Union kanye lamakhomishini aphethe ezomnotho e-Afrika abalulekile ekuqhubekiseleni phambili ukuthula le ntando yeningi. Unobhala uBlinken uhlangane labaphathintambo ababona ngezangaphandle ku-ECOWAS emhlanganweni we-UN General Assembly bekhulumisana ngendlela yokuqalisa kakutsha usizo lweMelika olusekelwa yizenzo ezibambekayo zokubuyisela umbuso ezandleni zentando kaZulu. ngokuzibophezela ebantwini baseNije. IMelika igcine usizo lwezempilakahle kanye lokudla. ISahel ibalulekile kubudlelwano bethu lezwekazi laseAfrika, kumemezele uPhi. Yikho nje iMelika izaqhubeka isekela ukuthi amazwe asemhlubulweni lo abuyele kumbuso wentando kaZulu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Isigodlo seMelika eZimbabwe lesomanyano weEuropean Union sezisole ukuhlukuluzwa kwamalunga ebandla eliphikisayo kulandela ukuthunjwa kwelunga leTRIPC uMnumzana Takuzwa Ngaziwore. Abalwela amalungelo bathi iSADC kumele iphathe udaba lokhetho lusanda kuqhutshwa eZimbabwe kanye lokuhlukuluzwa kwabantu emhlanganweni wayo eAngola kusasa. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 eyami impelasonto isiqalisile. Litshone kuhle, igama nguNtungamilinkomo.